tisendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 3 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bathi baqhubekela phambili ngesinqumo abasithetheyo sokuthi bengayi emsebenzini kusukisela namuhla, besola uhulumende ngokungabangezeleli iholo.
Nda odokotela sithe ayikwani yena le imali yokuthi sibe silokhu sibe emsebenzini silambile, singela mali yokugada umthova, singela amakofisi abantwana, abazali, ukudla nani nani. So asivumelelanga, so siyaqhubekela phambili le program yethu.
Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa usesole udlakela oluqhamuke phakathi kwezizalwane ze-South Africa labobuza, njalo usecele umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi asize eleZimbabwe.
Kushiswa ney'moto zishiswe phambili kwangqongqoshe, ingqongqoshe wamaphoyisa ube sejulisi, imoto zashiswa phambi kwakhe, abakaze benze lutho, okuyinto ephethe kakhulu kabi abantu bokuzi. Bazimisele ukuthi uma abantu besiza bezobalisa, bavikele impahla yabo nangempilo yabo, ngoba yikho kodwa sebesele nako and kuzobe sokuphelile kube uma bevumela konke lokho kuthabalala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lowo msakazo. Odokotela bathi baqhubekela phambili ngesinqumo abasithetheyo esokuthi bengayi emsebenzini kusukisela namuhla, besola uhulumende ngokungabengezeleli iholo. Bathi lanxa besethuselwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi iziphathamandla zikahulumende, lokhu akubethusi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, uDokotela Peter Mugombeyi, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yebo, siyaqhubekela phambili, asikabi le response kumbeni le mphendulo ezwakalayo from u-employer u-HSG. Sike saba le meeting layo kodwa asizwananga, so njalo siyaqhubekela phambili.
Yena uhulumende akula yini elikuzwileyo akuthembisayo?
Kathesi akula into ecacayo ayithembisileyo except khona kwana kade sithi uzasinikeyi-60%. So thina njengabodokotela sithe ayikwani yona le imali yokuthi sibe silokhu sibe emsebenzini silambile, singela mali yokugada umthova, singela amakofisi abantwana, abazali, nokudla nani nani. So asivumelelanga, so siyaqhubekela phambili noku le program yethu.
Akula yini elike lenza ukuthi bayethuselwa?
Yebo, yiko okwenzakalayo lapha ukuthi kulama-suspected security agents asifonelayo thina abakhokheli bama-association besithretheni ukuthi bazasibulala, bazahlangana nathi, besisendela ama-meseji nani nani, belokhu besithretheni. Kodwa thina sithi abathretheni ama-leaders kodwa bathretheni ama-interest yabodokotela bonke. So yiko kwenza ukuthi sibe le clear mandate ukuthi hhayi asakwanisi nxa ye-association labodokotela bonke lama-patients ethu esiba lama-threats anjalo, angeke sakwanisa ukuthi sibe siqhubeka sibe emsebenzi. Ukuthi si-address ama real issues abe khona awe mali, so kuloku threatenana, so siyaqhubekela phambili njalo.
Ye, manje ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyinokuzayenzakala njengoba lina lisithi alila mali yokuya emsebenzini, akula lapho elizabuthana khona? Liyaba lisezindlini?
Yebo, sisezindlini, siyabe singabuyi.
Lo ngudokotela Peter Mugombeyi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, ubekhuluma lo Chris Gande weStudio 7 ecingweni eseHarare. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa usesole udlakela oluqhamuke phakathi kwezizalwane zeSouth Africa labokuza, lapho okubikwa kutshone abantu abambalwa kwalimala abanye. Embikweni awethulwe ngolwesibili namhlanje ekuseni ebulenjini beTwitter, uMnumzana Chamisa ucele umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi ancede eleZimbabwe, ngoba ukubhidlika komnotho welizwe yikho okubangela ukuthi baye kulelo lizwe. Umnumzana Chamisa uphinde waphendula umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa umnumzana Musi Maimane enkundlini efanayo yena obesithi usola ele South Africa ngokungathathi inyathelo ngengxabangxoza eseZimbabwe lapho athe abantu abedlula izigidi ezimbili balala bengadlanga. Umnumzana Chamisa ubonge umnumzana Maimane ngamazwi akhe wamtshela ukuthi ukubhidlika komnotho okwenzakala eZimbabwe kulomthelela kwele South Africa. Ukudlakela oluqhamukileyo kugqekezwe izitolo kwachiswa izimoto lezindlu. Ukudlakela lolu olwesatshelwa ukuthi lungaqhubekela phambili namuhla ngoba kulokhu kulokufuthelana. Isikhulumeli samapholisa sitshele intatheli izindaba ukuthi izizalwane zeSouth Africa zithi abokuza bathengisa izidakamizwa besenza okuningi okungekho emthethweni. Kodwa abokuza bathi lokho akusilo qiniso. Udlakela lolu luqale ekuseni izolo endaweni ezijiyeneyo eJohannesburg. Kwaba lokulwisana kwezinye indawo njalo izizalwane zeSouth Africa zixotshaniswe ngabokuza. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe awezwekazi leAfrika. E-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Izolo bese sinesiqiniseko bekuthi bekushone abantu abawu-4 abokuza kwashona abathathu. Ama-unconfirmed statistics esinawo ngokuthi futhi namhlanje e-Hillbrow kunabantu abashonileyo, ukhona omunye odutshulwe ekhanda esiza ukuthi usesimeni esibucayi kakhulu. So kunomunye futhi esimbone eshiswa nakhona besingekho kodwa sibone. So kunabantu asikathola ama-statistics ngoba lokhu sisagijima phansi phezulu kodwa baningi impela kubukeka sekunabantu abaningi abashonileyo.
Okwakathesi unjani umumo?
Isimo sibi kakhulu njengoba sikhuluma ngokwamanje ngoba phakathi kosuku namhlanje kasange sibone amapolisa etholakala endaweni zonke lapho kade kunodlakela nodlame khona. Lokho kuye kwanikeza izizalwane zalapha eSouth Africa isibindi esokuthi zingaqhubeka zilwisa abantu bokuza. Kanti nabantu bokuza sineke sesikhulumile nabo-ke namhlanje bazitshela ukuthi hayi ngeke besasuka endaweni zabo zokusebenzela ngoba uma besuka zizoqhekezwa. Kushiswa ney'moto zishiswe phambili kwangqongqoshe, ungqongqoshe wamaphoyisa ubesejulisi, iy'moto zashiswa phambi abakaze benze lutho okuyinto ephethe kakhulu kabi abantu bokuzo ukuthi ngalesi sikhathi bazimisele ukuthi uma abantu besiza bezobalisa bavikele impahla yabo nangempilo yabo ngoba yikho kodwa sebesele nakho and kuzobe sokuphelile kube uma bevumela konke lokho kutshabalala ngoba kakhulu into abazoyithola okuba isinqephezelo uma belahlekelwe impahla yabo yonke lena.
Sizwile amapholisa esithi azangezelela inani lawo elokuthi bazame ukuthi bavimbe udlakela lolu. Ubona ngani kuzenzakala yini lokho?
Akukwazi ukwenzakala lokho ngoba lolu into eyenzakala ekusukiselizolo ibisaziwa ukusukisela phakathi kwenyanga lesiphuma kuyo August ukuthi izokwenzakala kodwa akuzange kube khona ukulungiselela ukuthi bagweme lesi senzakalo. Ngaphezulu kwalokho siyazi ukuthi amapolisa zonke isikhathi mayefika lezi zinto zenzakala afika abuke ahleke azime. Ngokunjalo kusobala ukuthi ukungeza emlinani okokuqala namhlanje bekungekho maphoyisa njenhlobo. So manje bengezela kulithi nani ngoba kungezelele into ekhona kodwa ngathi kungezelele into engekho engakazi fakwe ekuqaleni.
Kukhona yini elikukhuthaza izizalwane zakwamanye amazwe ukuthi zikwenze ngalezi nsuku zona lezi esibhekane lazo?
Ye, njengamanje sibhizi sisahleli sizama ukuthi sithole abantu kumbe amalungu ey'nkampani angaba asebenza umsebenzi we-security ukuthi avikele impahla yabantu bokuza nendawo lapho kutholakala khona abantu bokuza abahlala khona ukuze bavikeleke kulolu dlame. Kanti sikhuthaza nabantu ukuthi bahlale ezindaweni ezingathi ziphephile kumbe babe baningi umuntu angahlali abe yedwa ngoba kuzoba lula ukuthi babulawe. And laba bantu ngoba sesibonile ukuthi mabesiza abanye balethwa ngey'moto uthole ukuthi kuza amakhombi mhlawumpe amabili abathathu afika fake nabantu abenza udlame. Siyabakhuthaza-ke laba bantu ukuthi abahlale bebaningi njalo bangavumeli abantu bebachithiza bengena phakathi kwakumbe babuke omunye umuntu mayehlaselwa kube nokubambana phakathi kwezizalwane zokuza ukuze nabo bayivikele ngoba kusobala ukuthi amaphoyisa akazi ukubavikela.
Lo ngumnumzana Vusumuzi Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Ube khuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Did you see the Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Inkampani yeZimbabwe Electricity Supply Authority iZESA ithi idinga imali eyizigidi ezingamachumi amane edola lemelika i-$40 million ukuthi ithenge ingcingo zama-transformers ezizinkulungwane ezine i-4,000 ezabhidlizwa ngabantu. Isikhulumeli salenkampani uMnumzana Fulad Kwasira uthi ukubhidlizwa kwempahla le kuyaqhubeka njalo abanye sebafa bezama ukutshontsha ezinye ingcingo. Ukhuthaze abalezikwelede ukuthi bezibhadale ukwenzela ukuthi inkampani yeZESA iqhube kuhle umsebenzi. Uhulumende usengezelele indawo yeWestern Dell Industrial Area, weyeBelmont, Donningtown leKelvin ngohlelo lweSpecial Economic Zones. Uthi injongo yalokhu ikuvuselela amafekithali aleli dolobho koBulawayo angasebenzi ngenxa yoku kokuningi okuhluphayo elizweni okunjengokubhidlika komnotho. Lokhu kutsho ukuthi sokule ndawo ezinhlanu ezespecial economic zone kuleli dolobho ezibalisa iBelmont, Donningtown, Kelvin, uMvumila Industrial Park, layo iWestern Dell. Amanye ama-special economic zones atholakala eVictoria Falls, eBeitbridge, eSunway City, eHarare, eMutare, leNorton. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ya iproblem ekhona lana ukuthi iproblem imsebenza yisekho lapha eSouth Africa. Angazi ngibe ngabantu sesibaningi. Mara into engiyibona ukuthi laba bantu laba bathenjiswa imisebenzi eminingi kuma-election akwadlulile. So le misebenzi manje ayikho, abasayiboni. That's why maye sebecabanga ukuthi maybe ama-foreigners babathatha imisebenzi. Yikho kunje nje. So i-government yalana I think kumele ilungise kusasemanje ngoba eyi sekungamoshakala ngoba ngiyabona nama-foreigners akhona nawo eyi awungathi hhayi inkani ikhona impela bazimisele this time bazimisele ukuthi hhayi sekungaliwa ma kuliwa kuliwa. So le nto ayikho kahle bafowethu ngoba sonke singabantu abamnyama. Abantu be-South Africa kumele bahlale phansi lohulumende wabo babone ukuthi bayenzani ngoba basinikeza ama-work permit which means ma besinikeza ama-work permit which means ikhona imisebenzi okufanele siyisebenze. Manje uma sebefuna ukuthi basixoshe futhi ngoba kuthiwa sibathathele imisebenzi, manje yini isizathu yokuba besinikezela sona ama-work permit?
Linjani balaleli abahlabi i-Studio 7? Mina ngijamela ngisekhwekhwe. Hhayi, into enzama ukuthi ngiyiphawule lapha ngiyeukuthi umbono we-ZANU-P F kumbe injongo ye-ZANU-P F mzwana ihluthuna umbuso kuRobert Mugabe. Mina kuya khahlamisa mina ngoba bathi bona bayazama bafuna ukuthi balungisise okubi abakubonayo kusenziwa nguRobert. Kodwa khathesi ukukhala kwawo yikuthi bapheni isikhathi, bapheni isikhathi, sizwa ogawule, ochuma, ochulumanzi, omananda wonke bathi iZANU-P F kayiphiwe isikhathi. Lokho abakubona mzana besihluthuna okwabangela bahluthune besithi bafuna ukuthi bakulungise bona basebebone ububi ukwehluleka ko isikhathi siphi abasifuna namhlanje nxa bona babekubonile ukuthi sina lapha yikho okuphambaniswe khona sifuna ukuyalungisa city khangelani nanamhlanje babethe indaba yemali bayilungisa ngesikhathi singatsho lutho kodwa kuze kube nanamhlanje abala baphakathi bakumnyama ubambile. Hhayi, ngiyabonga balaleli abahle, ngijamela ngisekhwekhwe.
Sanibonani basakazi abahle be-Studio 7, ngiyabingelela sibonge umsebenzi omuhle lisenzela wona, siyabonga. Mina ngithanda ukuphawula endabeni yokuthi njengoba sithwele nzima kangaka e-South Africa, ngithi mina kuba abantu base-South Africa kulungile ngoba ufuna ukusibulala mabasibulale basiqede, kodwa lokhu kubulala abantu akwenzi ilizwe linothe, akwenzi ilizwe lithuthuke, kodwa kuyalibulala ilizwe ngoba igazi negazi lomuntu elibulawayo liwele ezandleni zomuntu kodwa ligcina liwele ezandleni zomhlaba ngoba umhlaba ugcina uqalekiswa ngaleyo ndlela. Noma singalilandeli iBhayibheli kodwa liyakutsho khona lokho. Maba sibulale vele ngoba angeke phela sikwazi ukubuyela ekhaya ngoba ekhaya kunzima angeke sibuyele. So kusho uma besibulala bazosukala. Siyabonga basakazi abahle.
Njani kustudio 7 ngicela li audio yami le lifunde lilokhu zekuseni. Lokhu esikuzwayo kweGoli thina sizwa ubuhlungu ngesimo esibi kangayo ekhaya. Labantu abethu bethwele nzima eGoli bayithi mna ngakakasizwile akazwile abantu abethu akalungisisa izinto. Lo Chamisa laye mna yamcela ukuthi angenze inhliziyo yakhe ibe lukhuni. Inhliziyo yakhe kayibe buthakathaka bakhulumisana abantu abethu bayafa eGoli. Lathi abazala sidli lutho khwapha siyalamba sisele emakhaya. Lokhu kusizwisa ubuhlungu kakhulu. Mina ngisenkaya eMzwaphaka.
Okhulumayo ngu-Dr. Mbetsa. Le nto yenzakale namhlanje eGoli, eSouth Africa, ungathi ibugebengu. Abantu abayizamayo le nto bethagetha izitolo ezi-owner ama-foreigners. Kodwa masinazo into ebisenzakala namhlanje ukuthi amanye amashopu anjabo Shoprite. Nawo akaluthwa, so ubonisa ukuthi ayino into le ayikho xenophobic. Ibugebengu nje. Isigebengu ngamasela abazama ukuthatha nje i-advantage yomumo okhona ukuthi kungabe kunokungazwisisani phakathi kwama-South Africa nabantu abafela ngaphandle kwelizwe. So isayitime i-government isukume iqede lo bugebengu ngoba uzothanisha i-image ye-South Africa. Abantu ukuze bezofika lana besuke emazweni abo basekudeni abazanga bethanda khona babi kubalekele kwakuhluphekayo emazweni abo. Ngakho akube ne-long term plan ezokwenza ukuthi abantu uma kuwukuthi bayasho ukuthi abantu yebo kodwa uma bathi sebanendaweni vele kusuka kubangela ukuthi kungabi khona ukuhlaliseka kushoda imisebenzi namanye nje ama-services kusuka nje besekhulelwa inani labantu ndawo mayise-offer completed. Ngokunjalo umzansi abantu be-South Africa ngababambisane lalo abantu bokuza kube ne-solution atsho ubugebengu lo sibubonakale namhlanje abantu beluta. Ngiyabonga.
Salubonani Studio 7, mina ngu-Isibanda ngikhuluma ngobulawayo. Uhlupho lolo le-South Africa kodwa uRamaphosa kalaleli. Watshelwa yi-DA, watshelwa i-EFF ukuthi no susa into leyo oyenzayo leyo. Hamba uncedise iZimbabwe belungise udubo lwabo. Kuzakuhlupha kusasa. Nanku kathesi sebeqalisa kathesi ukuthi sesibathathela imisebenzi. Kubi lokhu wonke kwezwa. URamaphosa angikwazi ukuthi umkhokhele onjani. Kulo moyo omubi lo Premier weJohannesburg alaba abantu babi. Yabona.
Lawoke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kutshone abantu abayisithiyagalombili njalo abangamachumi amabili lasithupha ababonakali ngemva kokulumatha umlilo komkhumbi eSouthern California eMelika. Kuhlengwe abahlanu abasebenza kulomkhumbi obusesihlengeni seSanta Cruz duzane leSanta Barbara njalo abangabonakaliyo belokhu bedingwa. Izulu lesikhukhula uHurricane Dorian eselikwisigaba se-Category 4 selibangele ukubhubha kwabantu abahlanu e-Abaco Islands e-Bahamas. Njalo abanye abase-Great Bahama Island basengozini ngoba izindlu zabo sezidilikile. Njalo inhlako kahulumende we-Bahamas uMnumzana Hubert Minnis usekugcizelele lokhu. Inhlanganiso ye-International Red Cross ithi iyaphathisa njalo kukhangelelwe ukuthi umonakalo lo uqhubeke ngoba izulu leli alike dluli. Wesenzakala eMelika namhla sicubungula udaba lokuthi kambe izizalwane zeZimbabwe ezikuleli ilizwe zingabuyela ekhaya na umnotho welizwe ungalunga. Sixoxa lo mnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leIndianapolis khonapha eMelika.
Umbuzo esiyasixoxa labanye lapha ngokuya kwesikhathi ngoba lapha khonapha siseAmerika sokusekhaya ngenye indlela ngoba kuthiwa antisindebele sithakula moza ongalathuna. So kunjalo mina sengile lapha 19 years sesingcwaba abantu lapha phose emangcwabeni phose amaningi lapha e-Indiana. So siyakwazi laphana kulobani laphana kulobani laphana kulobani nxa udriver nje dula abantu laba ababesithi sizabuyela ekhaya kodwa 25 years later sesithola kuthi sisekhaya sesilabantwana abantwana sokutshintshile. Kodwa ukufisa abantu bayafisa sibe kufisa siyafisa ukuthi ngabe kuyalunga sibuyele ekhaya and ikhaya langikhona njengoba lingalungi kungala mali uzathi uhambele $10 yakho ufice kuthiwa siliphepha andiyabo angeke uhlale endaweni enjalo akula magetsi akula sibhedlela akulani akula fuel uhulumende lanxa abalimayo uyakwanisa ukuthi akuthathele umumbu eZimbabwe phela sesinjengama communist countries abanjengabo North Korea labo China yikho ubuwe osobukhona ukuthi vele sokunguntando wayephikiswa yina enye indlela vele engazake ibonakale. So hawe kathesi sihlezi sibe
qathanisa lempilo yalapha singathi kambe lokho esikhatshana kunganani ekhaya ungacabanga nje ukuthi lapha kungacitshwa amagetsi insuku zonke ayelayithwa ebusuku abantu sebelili ezimpompini kungaphuma amanzi.
Ya yazi ukuthi ngale abantu abasembusweni njengoba ujele ukuthi siqathanisa lala abantu labana kabalazwelo kabalavo nto kabala yonke into nje kabazinuke makhwapha kuyethusa nxa usithi thina lapha sisemzini kodwa sesikubona kungcono kakhulu ngoba ungasuka kathe sethi ekhaya zonke zona lezi zinto lama prizes lani ngemva kweviki yabo sokugijima sobuya nga sovele usithi usubona kungcono ngapha ngoba uzathola isinkwa se-75 cents ulalo ndlela.
Kambe uthi singathi kwenziwa yikhonokho ukuthi vele eZimbabwe ngelinye lamazwe asathuthukayo ngakho alinothanga.
Nganga ngathi ngikhuluma labanye ngathi iZimbabwe kudala ngabo-1980 sasingelinye lamazwe athuthukayo. Kanti sesibuyele phansi sesingaphansi kwesinye isilinganiso esingaphansi kwamazwe athuthukayo. Kanti yabo so ayisikho ukuthi silizwe elithuthukayo ukuthi sikhona sizathuthuka. Silakho konke eZimbabwe kufanele ukuthi ngabe kukhona. Abantu ngabe bangaphila ngakho ukudla kula konke. IZimbabwe lilizwe elincane kodwa ngokuthi akula management eqondileyo elizwe. Imnotho welizwe usebenzela kulabo laba abakhulu abalezi sezinkulu abalama positions. Lilizwe elile promise enkulu. So ungakhangela ngo-1980 ukhangela amazwe anjengabo kuthini la Singapore you know even kuyena lelo kuzena Rwanda in a short period of time sebethuthuke baphezulu sebekwenye indlela ngitebo amazwe vele sasiphambi kwawo so kusweleka nje ubuntu singabuyela ebuntwini kungaba ngcono.
Lo mnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leIndianapolis khonapha eMelika. Besixoxa laye uhlelo lwethu lapho esikhangela khona okwenzakala kuleli lizwe. Yebo-ke izigingci lezo-ke ezitshaywa lijaha lakundlovu umajaha wodwa uJays Marabini sazithatha-ke esiphethelweni somculo wakhe othi Ntombenhle. Kulabo-ke abathanda umculo wakudala abaculi uFreddy Matamara Gwala loPatricia Majalisa labanye bakhangelelwe ukuba khona ke kobulawayo eLarge City Hall ngenyanga kaDisemba ke ngesikhathi seKhisimusi. Bakhangelelwe ukuthi ke bazabe bejaya imculo yabo eyayithandwa ngabaningi njalo kulabanye abazabe bebaxhasa ikakhulu labacula beselizweni. sitheke silikhumbuzeke umculo kaFreddy Gwala esithi Gumbafayo. Kwana njengoba ngeke ngalitshela ukuthi bakhangelela ukuthi babe khona ke kobulawayo ngenyanga kaMpalakazi. Batsho njalo ke abaqoqa inhlelo zabo ama-promoters singazi kumbe aphumelela yini. Kodwa singayehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Odokotela bathi baqhubekela phambili ngesinqumo abesithetheyo sokuthi bengayi emsebenzini kusukisela namuhla besula uhulumende ngokungabengezeleli iholo labo. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa usesole udlakela oluqhamuke phakathi kwezizalwane zeSouth Africa labobuza njalo usemcele uMongameli Cyril Ramaphosa ukuthi angenele. Olivalelisayo, Masithandekile Mhlanga.